uNkosikazi Pamela Mary Tremont wethule amazila emhlanganweni wakhe wakuqala ngenkathi izindaba eZimbabwe lapho athe ukuze leZimbabwe lithuthuke kufanele lihloniphe amalungelo oluntu lombuso wentando kaZulu.
Asikholwa ukuba kungaba lentuthuko kwezomnotho kungela kuhlonishwa kwamalungelo kaZulu.
UNkosikazi Tremont uqhubeke esithi uhulumende weMelika uzosebenza nenhlanganiso ezizimeleyo ababandla ezombusazwe loZulu jikelele ukuqinisa umbuso wentando kaZulu. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zivumelane namazwi akhe zisithi ukuze leZimbabwe lihlonitshwe emhlabeni wonke kumele kube lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Enye yalezi ngcweti uNkosikazi Hilda Chuma ofundisa ecoalition ye-Midland State University kugatsha lezombusazwe othi kuqakathekile ukuba kuhlonitshwe amalungelo.
Ngibona ngathi idemokhrasi yinto eqakathekile kakhulu and ngokukhuluma kwa-ambasada ukuyena idemokhrasi iqakathekile ukuthi kuze kuvule iminyango futhi iZimbabwe zize ama-investors not only America but around the world.
UNkosikazi Janet Dlamini owenhlanganiso ye-Democratic Initiative Zimbabwe uthi ukuze umnotho uthuthuke kumele eleZimbabwe lihambelane lokwenzakala emhlabeni wonke.
Ngibona ngathi impumelelo yeZimbabwe isezandleni zabantu baseZimbabwe and labakhokheli bakhona nokuthi abantu babambisane kusebenze gadalala.
Umholi wogatsha lokwenzakala eZimbabwe lakwamanye amazwe ugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Richard Mawomva usole kakhulu amazwi kaTremont.
Lo melo mutsha wase-America kwelaseZimbabwe ngibona kulihlazo ukuthi yena ethi eZimbabwe akula umbuso wentando kaZulu njalo amalungelo abantu kalondolozo. Kutshengisela ukuthi uvele olombono ongekho muhle ngeZimbabwe.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Thethi Ncube osekela ibandla le-ZANU-PF. Inkulumo le eyokuthi eZimbabwe akula demokhrasi ingamanga luhlaza tshoko ngoba iZimbabwe ledemokhrasi sahambe empini siyalwela idemokhrasi ukuthi sithole uzibuse ukuthi wonke umuntu akwanise ukuvota akukazi kube lomnyaka wama-elections esikuyeqayo singabi lama-elections. Ekhothi silayo ijudiciary yosebenza kuhle, sile-legislature, sile-executive, sile-separation of powers, sile-freedom of expression, sile-constitution eyayenzwa ngabantu beZimbabwe. UNkosikazi Tremont uthe eleMelika kalisoze lizihluphe ngobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe afana labo-Russia ne-China, kodwa esithi eleMelika lamathuba angcono angasiza umnotho weZimbabwe. Ebuzisiswa ngamazwi kamongameli awukuba eleMelika lifuna ukubeka inkamba zamasosha kweleZambia, uTremont ukuphikisile lokhu esithi eleMelika lifuna ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe wonke awe-Afrika. Uphinde wakhuluma ngendlala ehlasele abantu beZimbabwe esithi lo nyaka eleMelika lizaphathela leZimbabwe ngosizo lwemali efika izigidi eziyisithupha lambili zamadola eMelika, 62 million US dollars, ukuncedisa abantu abalambayo ngeyondlala ebangelwa yisiphi El Nino. Ngimele isidwo 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.